obulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abachone engozini yomgwaqo oya eBait Bridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Lathiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabachonileyo.
Sizalandalo lokudla ezimulini okuzavele GMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi, kubuhlungu kakhulu. And siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe. Besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyisevisi nyana njengalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Siyakhala sizingabomalayitsha, ingakhulu baze bafuna esilayitshe labo ochief odlozi, udlozi umehloli uGilbert Mkharati Nyoni, ontuthuko ochief oEdson uTobias. Kuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa kuhlungu okwenzakeleni. Lazi njalo isikhathi ukuthi bayicele ukulungiselela imigwaqo yamagodi siphumashe.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abachonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abachonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.